sabethu thando aluqe emhlabeni ibona behlulwa ukuzakhela lona uthi mina ngiyabaphikisa ngenxa yothando mninga lona ubezwa bethu thando aluqe emhlabeni ibona behlulwa ukuzakhela lona uthi mina ngiyabaphikisa ngenxa yothando nginika lona akululu ukuthi ulibone mawuzotshafa imali vela akululu ukuthi ulithole mawuzotshakha ubucwebe kumele ubekezele wamuke ngesimo obhekene naso Tutando aluqe emhlabeni ibona behlulwa ukuzakhela lona uthi mina ngiyabaphikisa ngenxa yothando mninga lona akululu ukuthi ulibone mawuzotshafa imali vela akululu ukuthi ulithole mawuzotshakha ubucwebe melubekezele wamuke ngesimo obhekene naso sebakhulumile abantu sebakhulumile abantu
sebakhulume wonga bangasu
ngothando
lwethu mina nabutembe wena
sebakhulumile sebakhulumile abantu
sebakhulume bonga bangasifuni
ngothando
lwethu mina nami ngithembe wena
sebakhulumile
sebakhulume bonga bangasifuni
sebakhulumile abantu
sebakhulume bonga bangasifuni
ngothando lwethu